Soko isika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 1 kuNhlolanja 2021, ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Nxa unanzelela kwathi kuqala ama case ayemalutshwane kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama lockdown akade khona kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama cases asesiya esengeza.
Lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake baba kulezo zikhundla asebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu eZimbabwe.
For mina, I don't think I'll volunteer to be vaccinated ngoba ngisafuna uqale ngibone abanye bevaccinate. Maybe next month or March, yes.
Ijekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus isifikile kwele-South Africa, i-United Kingdom isiyethese iziphathamandla zomvikela ezine zaseZimbabwe izijeziso zenotho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake baba kulezo zikhundla sebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu eZimbabwe. Labo abantu baqoqela owayengummeli wembaro edalele ePhalamende lobe ngumahluli womthethwandaba waphezulu we-High Court, uJustice Clement Phiri. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ukhulumeli sebandla le-National Patriotic Front, NPF, uMnumzana Jelas Mawarire, ubeye ngemva owayengummeli wembaro edalele ePhalamende, uMnumzana Tendayisa Wanu. Ongumbiko ophinde wagcizelelwa ngwakwaba ngumphathintambo kahulumende uMnumzana Sevia Kasukuwere. Usabanu waba ngummeli wembari ngomnyaka 2013 ngemva kokunqoba intatheli zindaba u-Eric Knight. Omunye njalo obulewe umkhuhlane lo ngobe ekhokhela inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe unkosikazi Rosemary Siyachitema. Imfaka Siyachitema iveze ngumsakazo we-Diamond FM wona othi abemuli bathi ukhulelwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Omunye njalo osebhubhile ngumahluli womthethwandaba we-High Court uClement Phiri, yena ukufa kwakhe okuchazwe ngumahluli omkhulu uJustice Luke Malaba njengokulahlekelwa okukhulu kwelizwe. Embikweni wakhe ophume kuphephandaba le-Herald, uMalaba ududuze imuli yakoPhiri emela inhlanganiso ye-Judicial Services Commission esithi wayengumahluli owayesebenzela ilizwe kanzima. Ngomnyaka ka-2015 wakhethwa ukuba ngumahluli wedayile High Court ngenyanga kaMfumfu. UPhiri uchiye umkakhe uMpho Phiri, abantwana abane uMario, Palesa, Felicitas noDimpo. Owake wangumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Matsorera ukhuthaza uZulu angayekethisi ekuzivikeleni.
This really calls for all citizens to take more precaution to prevent the spread of COVID-19. This means we must
ukuze senqabele inani labantu abayala besifa ngomkhuhlane we-COVID-19. Kusho ukuba kumele siqhubeke silandela indaba zeziqondiso ze-COVID-19 ezifana le-social distancing, ukugeza izandla ngesepa lokwenqabela ukuhamba-hamba emakhaya loba emadolobheni.
Traveling unnecessarily in town or in the villages.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Garishaba, yena othi uZulu kumele ame umkhuba ukuhamba-hamba.
Siyananzelela ukubana ama cases awe-COVID-19 asengezelela. Engiza kutsho ukubana nxa unanzelela kwathi kuqala ama case ayemalutshwane kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama lockdown akade khona kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama cases asesiya esengeza. Esinye isizathu singaba ngesokuthi abanye abantu ngabavela ngaphandle kwelizwe.
Ushaba uqhubeka exwayisa uZulu ukuba impi yokulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 ikhanya izathatha isikhathi eside.
Lo mkhuhlane usasekhona, uza kuba khona okwesikhathi. Inkuthazo ekhona izahlala ingeyokubana abantu kasizigcineni, kasihlaleni sigeza izandla, kasigqokeni amamaski lapho siphuma ngaphandle, and let us practice the safe social distance.
Kunje kufe abantu abangama-24 bebulawa yi-COVID-19 izolo kuphela eZimbabwe. Osokhuphule inani lasele kulele ilu mkusane wabedlula inkulungwane eyodwa la makhulu amabili 1217 abahlole batholakala beli chuan leli bedlula ikhulu 115 bengize inani laya wabazinkulungwane esingamachuma amathathu lantathu 33388 asebeke balaliswa ilu mkusane wodwa basila sebezinkulungwane ezidlula amachuma amabili lane 26044 ngimele isitudio 7 ngise Harare ngingumlondolozi Ndlovu.
Ijekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus isifikile kwele-South Africa. Leli lizwe yilo elihlaselwe kakubi ngumkhuhlane lo okwedlula wonke akuzwekazi le-Africa osokubangele ukuthi lamukelwe ngenjabulo ngabaningi loba nje bakhona abangalamukeliyo. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Ukufika kwejekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus owe-vaccine ye-Oxford AstraZeneca elilungiswe yinkampani ye-Serum Institute of India kukhange iziphathamandla zikahulumende ogoqela lomongameli Cyril Ramaphosa ukuthi bayizibonela ngawabo amehlo lomuthi ufika esilindweni sendizamchina ese-OR Tambo International Airport eGoli.
Well, we are delighted. The vaccine.
Sithokoze kakhulu ngokufika kwalo umuthi.
Happy, and I will also be covering it tonight.
South Africa isilabantu abedlula isigidi lezinkulungwane ezingamachumi amane over 1.4 million ababanjwe yilo mkhuhlane labedlula izinkulungwane ezingamachumi amane lantathu over 43,000 asebefile nokuqala eAfrika jikelele ukuthola lo umuthi. Uhulumende uthi amajekiseni ayisigidi 1 million doses awathole lamhlanje azaba ngowezisebenzi zempilakahle labanye abafakwe ngumsebenzi wabo engozini yokuthola i-coronavirus. Phakathi kwale nalinyanga futhi kuzalandela ezinye ijekiseni eziyingxenye esigidi. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize uthi kuzathi kusiyaphela umnyaka abantu abayizigidi ezingamachumi amane 40 million sebewutholile lo muthi kwele South Africa.
We are quite excited with this, but we are actually.
Sizasebenza kanzima ukuthola umuthi ozakwanele bonke abafanele bawuthole.
Vaccinate all those that need to be vaccinated.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sizibukele ngendlela etshiyeneyo ukufika kwalomuthi. Unkosazana Sharon Masuku uthi yena okwakhathesi akakazimisele ukuthola lo umuthi.
For me, I don't think I will volunteer to be vaccinated. Ngoba usaphunqa lembona abanye bevaccinate. Maybe next month or March, yes. For now, why? I. Mabahamba abanye bakhululeke bayithatha mina. Hayi, ngizabona bona nxa sezivela hlasa. How do they react? I'm just afraid of certificate.
UMnumzana Ntuthuko Mpofu yena uthi akalaqiniso ukuthi ma eliphiwe ithuba awemukele kumbe hatshi.
Masikhuluma ngale ndaba ye-vaccine ngile njabulo enkulu kakhulu nokukhathazeka, but ingakusho ukuthi abazayithatha le vaccine bafisela inhlanhla ngoba kuzenza umahluko empilweni zabo lempilweni zethu.
Kodwa ke uMnumzana Nomendladla uthi ulindele ngamehlo abomvu.
Mina angifili bhede because ngikhule ngayo le nto. Just cause why esikhathi sisakhula thina bebasithumele esikolweni basitshele ukuthi izandla izodropa basibhalele esiki le izozayo singayazi ukuthi izozobona bayazi.
Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize utshele bezindaba ukuthi akukaziwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende zizangena yini kuqula lakuqala labazathola lumuthi kumbe hatshi. Uthi nxa bengena bazangena kuphela ukuthi bakhuthaze uZulu Makhaza ukuthi awumukele lo muthi. Kodwa uMnumzana Mkhize uthi kusazothatha phose amaviki amabili abantu bengakaqali ukuhlatshwa amajekiseni alo umuthi. Uthi lo muthi kuzafuze uhlolwe uhlonzi lwawo bese ubalwa ukuthi wenele yini isigidi. Bafuna njalo ukufeza inhlelo zokuthwalwa kwawo ususiya lapho abantu abazahlatshelwa khona. Uhulumende weZimbabwe layo usanda kumemezela ukuthi usefake eceleni izigidi ezilikhulu zamadola 100 million dollars imali elungele ukuthenga umuthi wokuvikela i-coronavirus. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
United Kingdom isiyethese iziphathamandla zomvikela ezine zaseZimbabwe izijeziso zenotho. Unobhala obona ubudlelwano be-UK lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Dominic Raab ubike ukuba uhulumende wakhe ukwenze ngenxa yokuba yibo abakhokhelayo ngokwephula ilungelo loluntu eZimbabwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iziphathamandla ezifakelwe izijeziso zenotho zigoqela umphathintambo okhangele ukuvikeleka kwelizwe umnumzana Owen Ncube, umqondisi wohlangothi olwe-Central Intelligence Organization umnumzana Isaac Moyo, usikwamithi wamapholisa ukomishina Godwin Matanga kanye lomnumzana Ansile Msanyathwe okhangele ukuvikelwa kukamongameli. Izijeziso lezi ziyabavimba ukwethekelela kwelebhilithani kanye lokubamba imali lempahla zabo abalazo kule lo lizwe. Umnumzana Kindness Paradza, umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi isinqumo esithethwe ngelebhilithani siyamangaza.
Actually, we were all surprised with this move by the British.
Sile simanga ngalokho kwenziwe yiBritain ngoba isikhathi sonke lesi besixoxisana labo ngokukhumisana umlotha. Lesi sehlakalo sisithathela idlabuzane lokuxoxisana labo, kodwa ke sizaqhubekela phambili sikhulumisana labo. Ngikhuluma nje lamhla ngikhulume lomeli weBritain ngibuza ukuthi kambe bekubalulekile na ukuthi kufakwe izijeziso lezi, ngoba bengela bufakazi bokuba laba abantu abani yibo abathumeza abazovikela benza lokho abakwenzayo.
It could do stall some of our enthusiasm in terms of re-engagement.
Kodwa ke obambe isihlalo sokudlelana kwamazwe usikhwica mfundo Amon Muriro utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kakaphenduli isinqumo esithethwe ngelebhilithane okwamanje, ethi basalungisa impendulo. Kodwa kulabanye abasola isinqumo sebhilithane. Omunye wabo ngumnumzana Greta Sibanda, umgcini sihlalo wemhlanganiso evuselela umhlanhlandlela.
Ukubekwa kwezijeziso lezi okusokwenziwe iBritain kuziphathamandla zikarhulumente kusobala ukuthi iBritain ilokhu izithi yona ngubaba, ilokhu izithi yona ingumama waleli lizwe. Kubantwana beZimbabwe lokhu kusobala ukuthi basazotshisa izitina ngotshani, kutsho ukudubeka, ngoba ilizwi leEngland lona liyilo lodwa nje lilalelwa ngamazwe wonke awumhlaba. Lokhu kusho ukuthi iZimbabwe akusela muntu ozabuya abuye elimeni layo leli elithi iZimbabwe is open for business.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeibhethu likaZulu, usekela eleBhilithani, ethi lokhu kuveza ukuthi uhulumende lokhe engemukelwa kwamanye amazwe.
Kuyatshengisa ukuthi uhulumende usazothatha isikhathi eside ukuthi ebe accepted ngohulumende bangaphandle kwamazwe. So mbona ngazathi uhulumende wethu kufuze ukuthi kube yinto emcacelayo ukuthi ulokhe engaka improve kuma human right, uloke engaka improve indlela aphethe ngayo abantu.
Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi eleBhilithani liqondile ngokuthatha leli nyathelo.
Akumangalisi lokho esikubona kusekwenziwe yi-UK ngokuba impilo yabantu beZimbabwe ilokhu inzima, amalungelo abo lokhu ehlukuluzwa, umthetho lokhu ungahlonitshwa, i-constitution ingahlonitshwa.
Umnumzana Matthew Sibanda webandla lezaphu uthi lokho kumele kube yimfundiso kuhulumende weZimbabwe ngoba amabandla ezombusazwe engakhululekanga.
Kuthi bazama ukuthi atshengise uhulumende waseZimbabwe ukubana no, abantu beZimbabwe abala free democracy.
eleBhilithani lithi imigoqo le ayivikeli ilizwe labo ukuthi liqhube kumbe lisungule ibhizimusi eZimbabwe, ethi okwenza izizalwane zeBhilithani zingathakazeleli ukwenza ibhizimusi kuleli yikuswelakala kwemithetho eqinileyo kungatsha zikahulumende, ukuxega kwemithetho ekhangele impahla kanye lokuhluleka kwemithethwandaba ukusebenza ingangenelwanga ngabezombusazwe. eleBhilithani lithi njalo uphenyo olwenziwa yiMotlanthe Commission lwathola ukuthi abezomvikela babulala abantu abayisithupha, balimaza abangaphezu kwamashumi amathathu ngemva kokhetho, njalo basebenzisa udlame ukuthi bamise abantu ababetshengisela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapholisa namhla abophe iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezintathu ezibalisa uNkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri loNetsai Marova, kwathi esinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Job Sikhala sakhululwa ngemali yesibambiso yebheyo. Amagqwetha amela abathathu ababotshiweyo athi akukacaci ngokusemthethweni ukuthi babotshelweni. kodwa bake bahlala intolongweni ngomnyaka odluleyo besethethwa icala lokuthi baqamba amanga ngokuthi bathunjwa njalo bahlukuluzwa ngamapolisa. Ibandla le-MDC Alliance lithi liyakusola ukubotshwa kweziphathamandla zalo kanye labanye abalwela ilungelo loluntu. Sixoxa lo nkosikazi Barbara Chanyanyiwa obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance.
Sengani uhulumende lo uhulumende ojonge ukukhathaza kumbe ukuharasa abantu besifazane especially abakupolitics abaphikisana lohulumende ukwenzela ukuthi iyethuse abanye omama abangabe befisa ukuthi bangene kumzabalazo lo wokukhulula ilizwe leZimbabwe. Siyakhathazeka ngoba amankazana amathathu lawa ahlala esentolongweni kathesi nje namuhla bebehambe ukuya ku-court case yabo esithemba ukuthi khonapho yikho kuvuke okubangela ukuthi babotshwe. I think uhulumende ubona ukuthi amankazana la aqinile bengabanye ngakudala bangena emlindini kodwa sibona amantombazana la alokhu ephuma emphakathini bekhuluma ngezinto ezimbi ezenzakalayo. Sababona futhi bekhuluma ngendaba ze-gender based violence, bekhuluma kabuhlungu, bekhuluma ngendaba yabo ukuthi uhulumende wabahlukuluza kanjani. Yindlela yokusayilensa kumbe yokuthulisa abantu abavokali. Kuyafanana nalokho okwenziwa kubo-Wopfensi Ngonola, bo-Jacob Ngaruvumi, labofadza imahere. Kuyafanana uhulumende lo mina ngibona ngazani uzonda abafazi kakhulu.
Siyabona njalo ukuthi umnumzana Sikhala uze wakhululwa ngemali yesibambiso ye-bail namuhla. Ulithini ngalokho? Amalungelo abantu yalokho esephulwa yini kumbe hayi kulandelwa umthetho?
Yeah, amalungelo oluntu alokho esephulwa eZimbabwe ezithandekile ukunikwa kwe-bail uSikhala mina ngiyamangala abantu besithi congratulations, congratulations yani ubengamela ngabothwe vele in the first place ngoba akalacala uSikhala wayengelacala uNgaruvumi wayengelacala uMahere wayengelacala lo Alan Moyo umntwana lo lokhe ebungonela esejeni akula lutho olwenziwayo ngenxa yokuthi wakhuluma nje wama emphakathini etela abantu ukuthi izinto kazimanga kuhle esikolo abafundi akula mali abazali abala mali ende uyangakhangela ngithandekile mina into engimangazisayo ukuthi zona izinto esizibona zisenzakala kathesi yizi izinto ezazisenzakala ngesikhathi sikasimini. Yikho obaba bethu labobhuti bethu baphuma baye empini besiyalwisa khonokhu ungaphathwa kuthi khonoku kwephulwa kwamalungelo ethu khonoku kuphathwa njengokungathiwa kasisobalo yikho esasukulwela khona lokhu sesiphinda sesikubona futhi njalo sesilozivuse thina sethu sesikhululekile kodwa sokuwesa than lokhu okwakuyikho khona kusesengombuso wamabhuti.
Lowo ngunkosikazi Barbara Chanyanyiwa obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance. Ngakwelinye icele, inhlanganiso ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission isimeme isiphathamandla samapholisa umnumzana Erasmus Makota ukuthi imbuzisise ngokuphathelane lenkohlakalo. Live talk namuhla sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Ngesikhathi eZimbabwe lilwisana lesifo se-COVID-19 lomomo womnotho olokhu uqhubeka wonakala, ingcitshi kwezempilakahle zikhuthaza abantu ukuthi baqakathekise impilakahle yabo ngokulondoloza ukuhlanzeka lokubona ukuba imuli zithola ukudla ukwakha umzimba ukuze wenelise ukuzivikela emkhuhlaneni. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
UZulu ukhala ngokuthi udubo lokusilela kwemali lokudla kwengezelelwa ngama-lockdown okulwisana ne-COVID-19 kubenza bengenelisi ukufinyelela ukudla okwakha umzimba zikhathi zonke. UDokotela George Danda wenhlanganiso ye-Genesis Health uthi kuqakathekile ukuba abantu bekwazi ukuba impilakahle yabo ivela kundlela abaphila ngayo labakudlayo kuqala kungakakhangelwa udaba lokudinga usizo lokwelatshwa sebebanjwe yimikhuhlane.
Anodikanwa nemunhu kuti ararame, anodikanwa makaita kuti
ukuthi akhule kudingakala ama-micronutrients, ama-minerals, ama-vitamins akha umzimba.
Udokotela Danda uthi abantu abasebenzisa abalakhweduzane babuyele njalo ikakhulu ekudleni kwendulo okunjengabonyawuthi amabele lokunye. Inhlolisi yenziwa ngenye ingcwethi uMakhosi Mahlangu uthi yamkhomba obala ukuba ukudla kwemvelo okwendulo okutholakala nxa izulu lingana kuqakathekile kakhulu kunutrition yabantu.
So ukudla kwesintu ukudla okwekudliwa ngabokhokho izinto engizigayelayo njenga intethe lenswabanda lezinhlwa izinto engiyabe ngizikhangele and ngiyabona ukuthi lezi zinto lokho ezidliwe emakhaya.
Unkosazana Shelly Ann Mpofu wenhlanganiso ekhuthaza ukudla okwakha umzimba Makadesh Nutrition and Health uthi ukudla kakungabi ngokokuqeda indlala nokugcwalisa isiso kuphela.
Sesithi good nutrition sesikhuluma ngokuthi ama-nutrients lawa atholakala ekudleni ayachiyana ama-quantities adingakala ngomzimba. Like the amount ye protein oyithola emzimbeni asezifana ne amount efunwa ngomzimba e-carbohydrate kuyachiyana.
Uqhubeka echasisa ngokudla okumele kufakwe emganwini.
Like maybe udle umgano wakho ule carbohydrate, protein, fat, vitamins, and some minerals and water. And konke kube in that meal, that becomes good nutrition. Ngoba umzimba wakho usophile a little bit of everything.
Iningi lengcitshi zezempilakahle zithi amanye amazwe akulumkhono afana labo Namibia aselima izilimo zendulo. Ngakho ke zikhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba naye enze njalo ngoba ukudla okunje kutholakala lula kuleli njalo okunye kwakho kuncedisa ukwakha amasotsha omzimba okuzivikela emkhuhlaneni okubizwa ngokuthi ngama-immune boosting properties. Uhulumende ngokwelakhe icele wabeka uhlelo lwe-scaling up nutrition esebenzelana nehlanganiso ezizimeleyo ukuze abantu bethole ulwazi belime lokudla ukudla okwakha umzimba lokuqinisa ukuze wenelise ukuba namasotsha okuzivikela emkhuhlaneni. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umsakazo weVoice of America namhla unanza iminyaka engamachumi phosa ayisithiyangalombili 79 yokusungulwa kwawo. I-VOA isakaza indima ezingamachumi edlula amane emazweni omhlaba, ilalelwa ngabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amathathu 280 million ngeviki. Umsakazo lo wasungulwa ngomnyaka ka-1942 nguhulumende weMelika ngenjongo yokuvimba athi ngamanga ayisethulwa ngamajelimana. Okwamanje isebenzisa inkundla yezimbalwa ekwethuleni indaba lembiko etshiyeneyo ezigoqela umabonakude, iradio lezebulenjini. AbeZimbabwe abalandela umsakazo lo bathi bayakujabulela ukwethulwa yiStudio 7 eyingxenye yeVoice of America.
Umsakazo usebenza kahle kakhulu since waqalayo suleminyaka le engaka emsakazweni. Kodwa sifisela like likugugule kancane ukuthi emsakazweni kuhlala kukhulunywa ulimi olulodwa kuyilo oluqalayo phambili. Ilimi eZimbabwe ziningi loba lingasifakela ulimi lesikhala ngakulamavenda kunamatonga kuimhlobo eminingi. Kodwa into emangazayo emsakazweni ukuthi liqinisa ilimi ezimbili. Ulimi oluhamba phambili isiyona sokusuka kulandela isiNdebele. Laba abanye abaseZimbabwe asibantu yini? Ngoba lobu ubheka kumabona kude ku-TV yaseZimbabwe, kuqala isiyona kube sokulandela isiNdebele sokuphelela lapho izindaba zakhona. Laba abanye abantu abaseZimbabwe njengoba kuyimhlobo siyimhlobo eminingi etshiyeneyo, indaba singazake sibone loba emsakazweni kuke kuqala ulimi lwesikhalanga loba ulimi lwesitonga loba ulimi lwesinandi.
Alec Nyathi okhuluma, siwubonga lo msakazo. Selokho ngaqala ukuwulalela mina ngo-2007, ngiyabonga kakhulu.
umsakazo kaStudio 7 ngithi Voice of America. Ukuma lokuqina kweqiniso ngikimi ngeqiniso ungathi usungule izolo. Kodwa ngenxa yokubana usebenza ngeqiniso njalo mi ngeqiniso yikho lokhu ngingazani uda uvule izolo. Kawuye phambili ngeqiniso kumele iqiniso unganyikinyiki ungethuselwa. Ume siwusekele lathi abantu abalalela uStudio 7 ngiyabonga ngosogogwana lejombe.
Isisikano kamavoyisini bakithi salutshesa ti radio ayisekho emoyeni ungataleli sithathe ngathi lokuthi asikwasi sidinge kuwe lokhu sikhuluma ngento wani iradio kayisekho emoyeni asalitholi ti asikho kwi-intanethi laba nje sihlala sezisemsebenzini so besilalela kuradio so iradio ayisekho kunayenonaye sisicele sasadinti sicela besinike ichaneli selikiyo andinilathi amachaneli azatshintsha kwathintile. So salimele isitshele ukuthi belisithumezele amameseji abantu abaningi basalilalela sisakwazi sizokuthunyelwa ngabanye ukuthi lalela la lalela la into soyithunyelwa umuntu.
Mpumelelo Mafu, ngikhuluma ngiseSt Louis. Mina ngithanda ukubonga umsakazo weStudio 7 ngendlela osethulela ngakhona izindaba. Usikhumbuza kudala iZimbabwe iseseyiZimbabwe. Kuseselo Radio 2 kuseselabo Ezra Jesus Vanda sisizwa indaba yezimqotho. Sithi ngabe uStudio 7 uyaqhubekela phambili esinika izindaba ezihlelekile eziliqiniso ngoba indaba zakathesi sesizizwa kuradio yakithi hayi azisazwisiseki vele awulathandu lazo ngoba zile ziyosekelo kubandla elithile kakhulu esikhathini esiningi. Zifuna ukuthi khuluma ngokufunwa ngupresident obusayo kumbe yiparty ebusayo aziniki ubufakazi obugcweleyo lakwamanye amacele. So Studio 7 simlalela ngcono.
Laba ngabantu abasithumezele imilayizelo yabo kuWhatsApp bekhuluma ngomsakazo weVoice of America. Balitshumi abadlali benguqu abadabuka eZimbabwe abenelise ukudlala ngempelaviki edluleyo esigabeni se-DSTV Premiership kwele-South Africa. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgadli uNox Mtizo nguyedwa umdlali wesizalwane sakweleZimbabwe onelise ukulitshayela emambuleni kwimidlalo edlalwe ngempelaviki yedluleyo kusigaba se-DSTV Premiership elizweni lase-South Africa. Kubadlali abalitshumi abakuleli abaphatheke kwimidlalo yesigaba se-DSTV Premiership abayisithupha abagoqela layo uMtizo abangene besuka ebhentshini okuyinto yomlandeli womdlalo wenguqu banganizo zathi kumele kuguquke.
Ukungadlalwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe ngenxa ye-COVID-19 kusho ukuba abadlali abaningi abazaphatheka umkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo ye-Africa Cup of Nations bazavela phandle kwelizwe. Ngaleso sizathu kuqakathekile ukuba laba abadlala kwele-South Africa, iningi labo abavele beyingxenye yeqembu lesizwe, batholakale bedlala emaqenjini abo ukuze babe sesimeni esihle esokuba bengadlala kuqembu lama-Warriors.
Abadlali abadlale kusukela imidlalo iqala ngababalisa uWashington Arubi ongunozinti weqembu le-Chakuma Chama Tivandila lona elitshaywe nge-1 kanyange le-Bloemfontein Celtics elidlalelwa nguRonald Fumbitsayi layo liqalisileyo ngomgqibelo. Omunye nguDivine Lunga weqembu le-Golden Arrows lona elinqobele Maritzburg United nge-2-1 njalo uhlohle igoli labo elesibili nguMtizwa yena oqale esebhentshini wangena ngehlandla lesibili lomdlalo ndawonye loDanny Phiri yena ongene sekusele imizuzu elitshumi lanhlanu ukuba umdlalo uphele. UVitty Karuru layo liqalile lapho iqembu lakhe le-Black Leopards libhaxabulwa nge-3-0 ngele-TS Galaxy ngomgqibelo. UWillard Katande ungene ivela ebhentshini lapho iqembu lakhe le-Kaizer Chiefs litshaywa nge-2-1 ngele-Orlando Pirates lona elingaphanga uTerence Tsukamanja ithiwa lokudlala loba nje kade ehlezi ebhentshini. Ngomgqibelo njalo u-Evans Rusiki kanye lo-Buda Mahatshi labo bangene besuka ebhentshini ngehlandla lesibili lomdlalo weqembu labo ele-Supersport lona ebelidlala lele-Swallows njalo lomdlalo ophelezi umtshikilobhanqa 1-1. Ngolwesihlanu ubuthe lwezencube layo ungene ngehlandla lesibili emdlalweni obuphakathi kweqembu lakhe le-Amazulu le-Stellenbosch bona ophele le-Amazulu linqobe nge-2-1. Iqembu le-Mamelodi Sundowns elisetshenzelwa ngukapteni weqembu lama-Warriors uPeter Ndlovu selikhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokudlala imidlalo elitshumi lanhlanu njalo linqobe le-Chippa United nge-2-0 ngesonto. Endaweni yesibili kuleqembu le-Supersport lona eliqeqetshwa isizalwane sakweleZimbabwe uKaitano Tembo kanye leliSwallows amaqembu lawo omabili alemiklomelo engama-20 lathoba mnyembili kusithi eleSundowns lemiklomelo ngama-30. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingujoseph Njanji.
Singakehlukani esikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake babalazo asebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu weZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga.